Isikhulumi sebandla le-NPP uMnumzana Methuseli Moyo walile ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 esithi i-petition le iqondiswe kumkhokheli webandla uNkosikazi Joyce Mujuru ngakho angeke aphendula ngoba engazi ukuthi useyamukele na. UMnumzana Bongani Nyathi owebandla le-NPP uthe bazithola besebunzimeni obukhulu ngokuhlukunyezwa nguMnumzana Siphepha Nkomo nxa bengaphikisana laye.
Oyo owangenele ukhetho langaphakathi ku-National People's Party ngincintisanalo babusithetha sithola sesisebenzileyo obukhulu kakhulu bokusukunyezwa ngubabusithetha. Bonke laba abangazange balandele ubabusithetha kulolu khetho bayasukunyezwa njalo bayaxoshwa ephathini. Kukhona njalo abantu abasha abasukunyezwayo ngoba besebenzisa amazwi abo ukusola lokhu okusolekayo ephathini njalo befuna ukuthi izinto zihanjiswe ngendlela ebandleni lethu i-NPP. Kungakho-ke sisakhala kumongameli wethu uJoyce Mujuru ukuthi asize ngoba ibandla lilahlekelwa ngabantu abaningi. Abantu bayaxotsha baxotsha ku-social media baxotsha ku-WhatsApp bengasiyanga enkundleni zokuthi bazivikele bengasiyanga kuma-disciplinary committee okuyinto engekho emthethweni webandla. Lokhu sekudilize ibandla kakhulu ukwenza kube ababusithetha kubonakala angathi kwenza umuntu olenzondo njalo olenhloso yokudiliza ibandla engaphakathi. Singabantu abasha-ke sesisukumile sathi sifuna ukuvulela ibandla lethu sifuna ibandla lethu liqhubekele phambili njalo likhokhelwa ngomama uJoyce Mujuru onguye inkokheli yethu esiyithembileyo. Siphatheka kabi kakhulu abantu abaseduze kukamama abamtshelela eceleni bemtshela izinto ezidiliza ibandla lethu. Ngiyabonga.
Abasakhulayo besabile ukuthi bathathwe amazwi abo bethi okwamanje abazwisisi ukuthi ukufuthelana okuphakathi kwebandla kubangelwa yi-ZANU PF kumbe unkomo. Bathe abasakhululekanga ukukhuluma imbono yabo ngoba besesaba ukuxotshwa. Ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Efincube uthi ukuxabana phakathi kwebandla le-NPP yinto engamangalisiyo ngoba ngabantu abavela emabandleni ehlukeneyo.
Indaba yengxabano phakathi kwamalungu e-NPP ilindelekile ezikhathini ezinde vele nakulo tshintsho kuhulumende. Basengabantu abahlanganayo, angithi uzakhumbula ukuthi bavele emaqenjini ahlukahlukeneyo. Abanye babekuZANU PF, abanye babeku-MDC liyana laliyana, abanye babengapha langapha. So-ke basafundana, abakazani ngendlela efaneleyo, abakazani ukuthi bamele basebenze njani. Lama-aims abo lama-decisions abo akahlanganiswa ngendlela efaneleyo ukuthi baze babe nokuzwana okulula. So kulindelekile ukuthi bazesilwa ngaleyo ndlela. Kodwa-ke inkinga kuzadingeka ukuthi ubukhokheli buphakame kakhulu budemonstrate ukuthi abantu regardless of ukuthi bavela ngaphi langaphi komhlaba bayakwazi ukuthi bahlanganiswe basebenze ndawonye. Kodwa-ke njengalokhu ngimfisa ukuthi bavela endaweni ezihlukahlukeneyo akukho lula khona lokho sisengayibona ingxabano isiya phambili. Kanti-ke kodwa nxa belo buhlakanipho obukhulu i-leadership yangikhona ingasebenzisa i-diversity yona liyana ukuthi bakwenze kube yimpumelelo.
Ngeviki ephelileyo uNkomo wethule umbiko wokuxotshwa kwabasha abathile besethethwa umlando wokusekela ibandla le-ZANU PF kanye lokuzama ukukhuthaza uMjuru ukuthi abuyele ku-ZANU PF. Ngimele i-Studio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.